Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikuthi ngibanjisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela endengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi.
Amapolisa akobulawayo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini. Abasakhulayo laba bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Nxa sikhangele uMnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebathaya lokuthi upresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho.
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza uMnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi, uMongameli Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu kumele alandele umzekeliso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akobulawayo izolo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party lapho abenza khona ukuganga okugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini mahlayana. Abasakhulayo laba babikwa belikhulu elilamachumi amathathu lanye 131 njalo babotshelwe endaweni ezitshiyeneyo zedolobho. Bavalelwe esitokisini sikhuluma nje njalo bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa benatha utshwala njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lenqamu zohlobo lwe-okapi. Abanye batholakale belamakhondomu asebenzileyo okukhomba ukuthi bekuyiwa lasemacansini. Kutholakale njalo amaphilisi apha owesilisa umdlandla ocansi abizwa ngokuthi yivuka-vuka. Umsakazo we-ZBC uthi phakathi kwababotshiweyo laba abalitshumi lanhlanu ngamantombazana. Omncane wabo uleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu kuphela, 13. Sixoxelo meli wesigaba semakhokhoba edalele parlamente uMnumzana James Sithole ngalolu daba.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise, kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa lokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone le gigatshana kumbe siyibone kuyinto engabe isenzakala kumakhelwana, kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Bese kudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba base bethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku engulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana. Bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade vedlulileyo bekulobudlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye betshaya abanye abantwana. abantwana kukhitha izinqamo begebenga bethathela abantwana izimali konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho ikho ke kuyenza ukuthi njengathi abakusinika sibini ingqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi siqoqisane sibabonise abantwana bethu sibakuze sisebenza ndawonye yilabo emthetho
kahle kahle inkinga ingapi mnumzana sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje elisa bagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwa bethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongukazana ilangase lijonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ekuhamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwa bethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongaso wakho umntwana kamakelwane umzali wakhe kakakuvumi khonokhu uyakutshela ethi wena hambe okhuza owakho umntwana hambe ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeli wemakhokhoba edale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Lanxa amalunga ebandla lezanu PF ayehlala echothoza owayengumkhokheli weMDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wempilo yakhe. Umnangagwa ngokwakhe ungomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezazihlala zichothoza uTsvangirai zimbiza ngamagama amabi. Kodwa embikweni wethu le namuhla enkundleni yeTwitter oqondane lesikhumbuzo sikamuyi esenzelwe emzini wakhe eBuyera izolo, umongameli Mnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu owayemanyanisa abantu njalo ethanda lelizwe lakhe. Ngokunjalo uthe uZulu weZimbabwe laye kumele asebenzelane ndawonye kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi bathini njenge-MDC ngamazwi kaMnangagwa.
Odiba esilala ngolokuthi umnumzana uMnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko ephuma kuTwitter ngegama lakhe yandi ukuba imbiko engaveli kuye akwazi ukuthi ubhale uTwitter ngubani ngoba nxa sikhangele uMnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaqeda du ngo-2008 ebachaya lokuthi uPresident uTsvangirai angabusilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai. Siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana uMnangagwa. Akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo, ugcwele ngabantu abavela kundawonye, kathatha ngabantu abavela ilizwe lonke jikelele. Siyazi ukuthi kube ngundunankulu wodaba lwegugurawundi olwaqeda abantu besindebeleni lubabecethelwa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni. Ngakho kusuka kube zima ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana uMnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke.
kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngoba buthwangirayo
angibona ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ayikhulumileyo ngeyokuthi yena ukhuluma ngokuthi kube ledalo kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalokukhuluma ngedemokhrasi abengamabalism esingathi ibiyindlela umnumzana uthwangirayo aphile ngayo impilo yakhe siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi upresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwakhe ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulumisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili siyazi ukuthi khonokho umnakwakhe uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi lezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulumbiko ophuma kutwitter
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo silomhlabeleli womdumo wegospel unkosazana Lorraine Maplanka Stout sihlabele ezokholo namhla uLorraine nguye wahlabela ingoma engidlale kuhlelo lwethu labatsha ngeviki edluleyo yona ingaphansi kwesihloko esithi ibekezela singakahambi kude wothi siphinde leyo ngoma ngilishaye ngamafishane nangu unkosazana Lorraine Maplanka Stout uthi noma kunzima bekezela
Ngipheka nanempilo Angazi ukuthi la ngiphatheleni Ngiyazi ukuthi impilo ayilula Mhlawu yahlaba kodwa ngeke ngilahle ithemba
Lorraine, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha sisiwami unjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi ukhulume nami.
Hayi, hayi thina siyaxhaba ukuba lawe kuhlelo. Bekezela, awusitshele okuningi mayelana ngale ngoma yakho.
Ingoma le ethi bekezela yingoma ekhuluma ngokuqinisela nokuthi nika umuntu ithemba ukuthi ungalahli ithemba noma kwenze njani.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuhlabela umdumo wegospel?
Okwenza abe lesifiso sokuhlabela lo mculo ukuthi isipho lesingasiphiwa nguJehova. So ngabona ukuthi indlela engingambonga ngayo ukuthi ngihlabele ingoma ezikhuluma ngayo le ngoma ezikhuluma ngobukhulu bakhe.
Uyazi ule ingoma eke yahlupha emphakathini uthi makadunyiswe. Awusitshele ngamafishane mayelana ngale ngoma.
Okay, so le ngoma like ngesikhathi ngiyibhala and ngampheka ngandilingisa ukudla kwantambama. Mina ingoma zingifikela ngendlela ezithiyeneyo kwezinye isikhathi ngiyabe ngingacabangi la ngakho nje mphonge uqale ukuba le ngoma ehlabela ekhanda. So le kahle ngathatha ifoni ngarekhoda i-voice note yokuthi ngingakhohlwa ithini yangikhona. And kwakuyikhona lokho kuphela engangikutholile ukuthi makathenise jesulo and then ngabe sengitshela umngani onguye uproducer wami esenza nomngani wakhe othiwa ngu-Sam Siyela so ngabe ngimtshela ngengoma le and ngiye ngayigqokisayo konke lokho okunye labele kuzwa like ukuthi uphakeme uNkosi and then lalaphana ukuthi makathenise uyinwele
Sikuzwile uqalile vele ngempela ukuhlabela qhubekela phambili ngicela ukuthi uhlabele ingoma at least ngamafishane ukuthi abalali labo bayizwe ingoma le bayithande ngempela
ithi uphakeme uyinkosi yebo siyakubabaza makathonyesa Jesulo umuhle
Yes, so ngesikhiwa bayasho ukuthi you have a voice of an angel.
Wow, yabona.
So, siqhubekele phambili ngodavula khona egodwini. ngiyibone ukuthi ugcina ukhishi idlalade ngomnyaka ka-2016 lona elingaphansi kwesihloko esithi Chronicles of a Worshipper. Usaphekela inye idlalade nani?
Idlalade elitshese lisebenza ukuthi idlalade liphume lonyaka. Kule yini project esayirekhodayo futhi kule qembu elithiwa yi-Women of Valor esiliranayo nomkami kanye le qembu lamadoda elithiwa yi-Dynamic Men. So sikhangelela ukuthi la iproject yena le iphume this year.
Ngiyakuzwa kahle Lorraine, kodwa isikhathi asisavumi. Qhiba uhlelo utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthenga iy'ngoma zakho kumele bayephi.
Okay, bangazithola ku-iTunes la ku-CD Baby. Ikhona futhi ku-website yami. I-website yangkhona ithiwa www.lorrainemaplankastod.com.
Nangu Lorraine Maplankastod, ongumhlabeleli womdumo we-gospel. Siyabonga ngokungena kuhlelo sisowami, sibonga wena.
Ngiyabonga ukungicabanga.
Mthakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3, your username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo Z-Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi du kuwanele kwalamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Bye-bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje siye ku-Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko
wesenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Njengoba ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, sikubekela phambili sixoxa ngodaba lothando. Lapha sikhuluma ngabantu abathandana komunye sendaweni ekhatshana leyomunye. Sikubeka silo nkosazana noMalanga Bhebhe lo mnumzana Volta Moyo. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Le indlela esikhona lezinsuku, yes, ngaza ke sivalekele bathi indlela zakhona laba abatsha, bathi mina hayi angincomi kangako because iphathelane lokuthi inenginengi imtshado yakhona icina ifika khona pho ukuthi hayi lo muntu vele aze angivume engivuma engibona ipicture yami kuthi ukuthi ayisimi ngedwa. Uthole sekule nkulumo ezinjalo laba bantu sebehlezi bonke noba kungayisiyo yonke imtshado enjalo ecina isiba liphutha, but abantu kumele babonane bazane. Mhlawumbe uzuwazi lesihlobo zakhe ezinye labangani bakhe abanye lokuthi uyenzani empilweni, then libe selivumelana ukuthi selingahlala lonke.
Ye, siyabona khonoko ke Mabhebhe ukuthi lina lapha ku-WhatsApp sokuba umuntu wa-WhatsApp sokuyizo. Kwenziwa kuyini ukuthi kube njalo?
Obaba balezi nsuku njengoba umoyo esitsho abaselasi sineke, angeke abe lokho kulandelela njengalokho ababekwenza kudala. Uyabona khathesi impilo sesiyiphila siyile anthu umuntu wakhona uyakukhombisa, ungavungathi awuzwakali udlulela phambili, ikanti kudala waye kubuyelela akubuyelele njengoba ubabe sitsho nje. Khathesi wena ungafuna ukuthi uzobe lokho kubuyelela yokubuyelela, uyabe sedlulele phambili, ubusuthola ukuthi phambili kukhona abanjani abangeke bethathe isikhathi njengawe. Kwesinye isikhathi ugcina usuluza umuntu okade lingahlala phansi ngoba wena usafuna ukuthi umuntu ayenze isidala ukuthi athathe isikhathi sakhe. Abaselaso isineke sakhona labo ba.
Kuyahlupha ke lokho moya, isineke phela lapho.
But yonke into enhle kumele uyenzele isineke ngoba nxa into yonke ongayenza ujahile kaninginengi ayiphumi kahle. Isineke yiso esenza umuntu aqonde ukubona ukuthi le into lakathesi ngizimisele ukuthi ngiyayenza. Yebo ngiyazwisisa ukukhuluma kukaMabhebhe, omama ngobuningi abayikho emhlabeni sebesesaba ukuthi ngabe lokho ngisithi lelale ngizasala ngisegcikeni ngingela muntu. Mhlawumbe yikho sebevuma masinya ukuthi loba ngefoni nje khonapho ulingathi liwhatsappa ayenze iwhatsapp ingene kuwe ngemisteki libe selibonana amapicture kuhle kuvunywe khonapho. Hayi singaza ke sikwale indlela yakhona, but bekumele kudinge lokuthi loba kunjalo umuntu ngcono abe lesineke. Lawo uyaleya le Mabhebhe ungapho ukuthi la ngalelo hayi yebo senkuboni la sekungusithi dali
anti uyabona ke khonapho.
Abalezinsuku baba umoyo kudala uvethi noma umfana uyala ukuya ecansini azithaya isifuba ukuthi uthole umuntu ongeke nje avela ayecansini naye nakanjani kodwa lezi insuku lezi sesiphila kuzo njoba bengisitsho nje wena uzoyala ukuyecansini la ubhuti adlulele phambili ayethola lo ozovuma khona apho khona apho wena ususele unjalo ukhamisile yabona into yakho
hmm kwalapho ke lapho ngani kule ndaba khona kodwa ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye vala amafitshane baba moya
mina nami kubobaba ngithi lani bekezelani libe lesineke akufanane lokwakudala ukuthi umuntu lathi ngendlela elifuna sibe yiyona ukuthi umama lo lapho kusasa ngizigqaje ngaye ungilinde akungenzelami ngizizwe ukuthi uyangifuna ungifuna okwempilo okwesikhathi eside kungabi ngokwakhona apho khonapho ngoba labo yibo abasethusayo abasenza ukuthi sicine sesibakhomba khonapho noma kutshintshenwa amanumber selihle liqala ukuthandana ngoba kusekho lindawo laba basela sisineke sokulinda
ngithathele lithuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana noMalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcwethi layo kwezamasiko esintu baba Moyo ungathinela kusasa
siyabonga
maBhebhe ungathinela kusasa mama
siyabonga kuzo
yes bonga kakhulu Ayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo sonke ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele ezinye ezizwe ziyawagcina amasiko
wawo.
Kangele amanye
amasiko.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje mfuna sikhangele amahubo 95 kungamahubo awabhalwa Inkosi uDavida uthi yena wozani phambi kobuso benkosi lilokubonga njalo asenzeni ubuhlabelela lehubo elimnandi kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uNkulunkulu uyinkosi enkulu ungaphezuka wonke amakhosi labo uNkulunkulu bonke ngibona ngani isikhathi esiningi thina njengabantu kwimvelo yethu ukuthi kuba lula ukucela izinto kulokubonga ngananzelela ukuthi isikhathi esiningi nxa umuntu ephakathi kokudubeka umuntu elesidingo kulula kakhulu ukuthi adinge abanye abantu acele uncedo adinge abantu abancenge atshengisele ukuthi uphakathi kodubo olukhulu kakhulu beze bemncede abantu kodwa ukuphenduka umuntu ezobonga kuba into enzima kakhulu ebantwini abaningi ngiyakhumbula indaba uJesu aze aphilise abantu ababelobulephero ababelithume siyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuthi wathi kibo hambanini lizokusila bathe besendleleni bengayikhatshana laye babona sebesilile kodwa iBhayibheli lithi lona uyedwa kuphela phakathi kwalabo ababelobulephero owayengowesamariya owaphendukayo wazobonga uJesu uthe sembongile uJesu uJesu wasembuza ukuthi kanti labani abanye aduhamba labo bangaphi na ngakho uNkulunkulu laye usikhangele abazalwane bami ukuthi isikhathi esiningi silezidingo eziningi sonke esilaleleyo kathesi abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu izinto zamasihlangani abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu ngicela ungcedise abantu bami bebenje abanye siyabe standards ukuthi uNkulunkulu ngabe ungathuthukisa ilizwe lakithi kodwa bemfundi sikhangele izinto esingabonga ngazo uNkulunkulu namhlanje okokuqala sonke silaleleyo lapha kusho ukuthi siyaphila ngakho ungabonga uNkulunkulu ngempilo kumbe usesibhedlela kathesi kumbe usihlalele ngkhaya kumbe umuntu nje ozihambelayo unilalele kathesi uyaphila ngakho bonga uNkulunkulu ngokuthi uvuke ekuseni uyaphila uyangizwa kathi singangikhuluma yinto ongayibongela uNkulunkulu yena le bakhona abanenge abathe kuvuka engcenye kwenzakala umonakalo umuntu lo wasijiye wena uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ubulaphi ubulokhu lapha emhlabeni bonga ngayo khokho nokho uNkulunkulu kulabo abalezimuli akulandaba lokuthi umntana akho kathi sunjani kumbe wenzani kumbe uyaphumelela kumbe kaphumeleli kumbe kulodubo olunye olukhona ngaye kodwa khonokho ukuthi ulomntwana yinto ongayibongela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ngilomntwana nami uzibani lozibani abaphilayo ngiyakubonga ngakho khonoko yinto enkulu kakhulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi abantwana bayisibusiso esivela kuye uNkulunkulu ngakho ke nxa ulabo isibusiso nxa ungalabo bonga uNkulunkulu ukuthi ukuphile ithuba lokuphila umbonge njalo ukuthi engxenye kulabanye abantwana abaletha empilweni yakho abavele bengaphuma ethunjini lakho kodwa sebengabantu bakho bonga uNkulunkulu ngabona lapho bonga uNkulunkulu ngezihlobo bonga uNkulunkulu ngebandla lapho okhonza khona ukuthi uNkulunkulu abantu abaningi bajayele ukuchothoza abafundisi ngaso sonke isikhathi kodwa uyakuthole yini isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngomfundisi wakho uNkulunkulu usiphe umfundisi onguyosifundisa ilizwi lakho ozinikelayo ukuthi asichumayise ngakho yinto ongayibonga uNkulunkulu ngayo
akuyiphethe mfundisi
ngizagqiba namhlanje ngokuthi ngokugcina ngokubonga baba sibongile ngokusinika leli thuba lokuba sikhulume ilizwi lakho lokulalela ilizwi lakho sibongile ngokuba siphilile kulabo abagulayo lokubuza abaphilisa ubathinte siyabonga baba ngokufeza yonke imisebenzi yakho egama lika Jesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sele themba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Dynamos 1 ZPC Kariba 0. Chicken into Manika Diamond 0. Chapungo 2 Mushowani Stars 1. Highlanders Boso Chilamoya 0 Kanda Wange 0 Kanda. Capes United 1 Harare City 0. Ngisize nkosi yami ingoma esiphiwa ngukazeli nyama esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa kobulawayo abophe abasakhulayo abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party. Bazamiswa enkantolo kusasa. kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.